Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, kuqhamuke umlilo elokitshini leGlenview eHarare, abantu abambalwa abatsha kanye lempahla ebiza inkulungwane zamadola.
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu, leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzile into zabo ngezandla.
Inhlanganiso ebona ngokukhumisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe weGugurahundi.
Umkhondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso singasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi lokebele siye ama-victims weGugurahundi.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mugabe ekubeni ngumkhokheli walo nyaka enye. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Abantu abathe balimala kakubi eHarare namuhla kungozi yokuqhamuka komlilo endaweni esebenzela abaphila ngokwenza imisebenzi yezandla efana lokubaza eGlenview 8 Complex, njalo balahlekelwa impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Impahla le igoqela amasofa lenye nje etshiyeneyo esetshenziswa ezindlini. Indawo le ike yatsha njalo nyakenye kwaba lomonakalo omkhulu. Amapholisa athi asacwayisisa. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona yini ababhubhileyo kulingozi, imfanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana iveza abantu abaningi becheka buhlungu, omunye ethe daca phansi, njalo abanye bebesemoteni begijinyiselwa esibhedlela. Ingozi le iza ngemva kokutsha kwesakhiwo esihlala odokotela abasebenza esibhedlela sempilo koBulawayo ngomgqibelo. Ngeviki edluleyo kule bhasi elumathe njalo umlilo kwafa abantu abangamachumi amane lambili. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxela umeli weSouthertown edale lephalamende umnumzana Peter Moyo ngengozi yanamuhla.
Udubo olenzakalayo laphana ikuthi abantu abalaphana abayezompa ngazwe laba bayahlupha. Ngisesengukhansela laphana sazama ukuthi kona silungisise indawo leyana, kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo. Sazama ukuthi kona siwalungisise kube kuhle ukwenza ukuthi kungabi lokho kudenzakala, ngoba akwaziwa ukuthi kona vele umlilo wakhona uvela ngaphi. It's not organized, akulani ndawo, ayisondawo enhle yokuthi khona siyabe kuthengisa sibili ukuthi khona yi-industry. Ngoba nxa kuyi-industry kuvuke kube lakhonoko ukuthi khona kuyakuthi umlilo uyabuya, ubuya njani, kube lalokhu yabe kuthisayo. So okuyenzakale kaninginingi sengatumbe sokunomoya njengalokhu okuyenzakale eZimbabwe, kungathi ngumoya sokutsha, amabhasi ayatsha, kathesi umlilo pho kuphuma from nowhere, abantu bayafakelile betshisa umlilo, akusakwaziwa ukuthi kathi uvela.
Bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela?
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu, leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzile into zabo ngezandla. So balahlekelwe impahla eningi, amaplanka akade bayathengile, okuningi nengi okulungisa amasofa ayiglue yabo, balahlekelwe impahla enye emangalisayo. So kuludubo kakhulu khonoku. So mina ngithi kathesi njengoba sokwenzakale njengakhonoku, uhulumende layenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiyane nakho lokhu, kulungiswe kuhle, kube yi-industry sibili, ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana, kulezimota zabantu, kulani abaye babheka izitshala kwaphayana. So kuze kube yi-industry sibili eqondileyo.
UZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo?
udubo ukuthi bavele ngabakwazi lokuthi uvela langathi engayikule siganye esikwenza konoko akusaziwa ngoba into efuze ibe khona ukuthi khona kulungisise kuhle kuhle sibili sibili nga umuntu esebenza endaweni yakhe abe endaweni yakhe eqondileyo ngoba kathezi ubonke ukuthi lapha sengivake okwami lapha sengivake okwami lalo kubonke kuba inqumbi akula order.
Umnumzana Peter Moyo, umeli we Southerton edalele parlamente, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokukhumisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi isiqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe weGugurawundi lapho kwabulawa abantu eMathebeleland leMidlands libutho likahulumende ele 5th Brigade ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Selo Masolenari ubikwa yisithi abantu bazazikhulumela ukuthi bafuna kwenziweni ngoba abanye badinga ukuxoliswa inhlawulo, ukukhulunyiswa, ukuthuthukiselwa izigaba zabo kumbe ukuthola imisebenzi. Ukucubungula lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement.
Umqondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi logebele fiye ama victims eGugurawundi. Bengakhuluma ngeGugurawundi bayabotshwa. So into yona leyana nxa kulesiye kuthi ukuthi icommission izaba le difficult time eyokuthi khona iconvince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kibo.
Litsho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwayo icommission bekwazi ukuthi akulangozi eduzane?
Writing ngizakunika ke mina dade into imizekeliso emibili. Sinejaha lakomkhwananzi elikhulume before icommission kaMotlanthe lakhuluma ke lathi khona likhuluma ngeGugurawundi ijaha leli ligcine libotshiwe. Silenduna ulapha ibhale ilokhuzeni ibhale incwadi ibhalela mbona uyibonile circulator ku social media and sokufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kungene ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech iyabi khona but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lo daba lwe-Gugurawundi akusela muntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo ababe behamba laba phambili becingisisa ngodaba lwe-Gugurawundi ngobani? Ngakuyabe kuyukuthi khona i-commission leyi igqoke ubuso obukahulumende abantu abasoke bayithenze. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhatshana layo yena uphombe wa facilitator i-ground and then i-commission yazela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezibele amalungelo abantu labo CCJP labo Zimbright and then kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indaba Mgceke and then abantu bengayithemba njengokube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba lethi hambakho ekhomishini engazange ikhitshwe futhi ikhathi why lingayikhiphi yona lethi hambakho ekhomishini kule CCJP report eyakhitshwayo yabekwa laphana why are they not using it bahlanganise nalokhu abafuna ukuthi babekwazi.
Lo ngumnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement, sixoxelaye ekobulawayo.
Zulu wendaba wemtoko siyakutshayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemthoko senda lani baseshipingi kwabakuthiwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona iStudio 7 ye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usile insuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelani lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama e-Crown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Okhansela ababili nje kuphela kumansipala wakoBulawayo yibo asebeveze inotho yabo phakathi wabo kansela phose abangamachumi amathathu i-29. Okhansela laba babanjwa ngamandla kwenza lokhu inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngendlela yokwenqabela ukungethembeki, kodwa kubikwa bevinjwe libandla labo ukuthi baveze inotho yabo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Omnumzana Rodney Jele kanye lo Arnold Batirai yibo abaveze inotho yabo emphakathini laloba benze lokhu nsitha ngoba bebhale emaphepheni abawanikeze umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Bathi ibandla labo ele-MDC libavimbile ukuthi baveze inotho yabo emphakathini. Okhansela laba bathi ibandla lizakwenza umhlangano wokuvumelana ukuthi bangaveza na inotho yabo ngenyanga kaMpalakazi. Ukhansela Jele uthi lokhu bakwenze bengabanjwanga ngamandla, wengezelela esithi ibandla labo alikabanikezi imvumo yokwenza lokho.
We lost the program yokudeclare ama-assets, though currently asika declare publicly because of ama organizations esivela kiwo akasivumeli up until maybe in 2 weeks or so siyabe sesivunyele ukuthi sideclare publicly. But we thought nje le resident association in conjunction with the youth organization yabontanga ukuthi let's launch the program so that whenever sesivunyelwa publicly but siyabe sesiyilaunchile. Basically issue yokuthi clear ama assets is for now it's something voluntary, it's not yet a policy whereby each and every elected leader so we force me to declare ama assets. But at the end of the day it helps because izakhamizi kumbe ama residents babe complain ukuthi no ama elected leaders abo they are corrupt.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uveze ukudana okukhulu ethi lokhu kwenza uZulu ahlale eqiliwe ngokungatshelwa iqiniso.
Ngokubona kwami declaration of assets lay ikhanya isoziphathele ngendlela abantu bebefisa ukuthi bayibone senzakala ngayo, ngoba ikhanya into ezafihlwa efihliweyo ebhaliweyo emaphepheni kodwa kungatshela izakhamizi ukuthi mina ukhansela obano nje ngideclare ama-assets ami yilawa lalawa. Njalo into enye engiyibonayo ukuthi i-controlled ngamaphathi kwezompolitiki, kutho ukuthi amakhansela lawa azavuma yini ukuthi political party ibafuse. Ukhansela uJeni lapho sitshela ukuthi umuntu kafuswa ukuthi adeclare pho iparty yakhe ngadeclare baza declare yini, yikho sithi angiboni kuzavele kuhambe kuhle. So kuhle kwakhanya ukuthi kulobutsotsi omkhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkosikhona Ndebele uthi lokhu linyathelo okumele lilandelwe ngokhansela bonke ukuze kwenqatshelwe ubugwelegwele.
Amakhansela kufanele enze njalo wonke elandele amanye lawa sekukhulumile ukuthi ama-assets awami njani, ngoba singakhangela khathi esingi abakabi public kodwa sesizaba ngu-2 kuphela out of abangu-29 bekhuluma ukuthi bona bayadeclare ama-assets loba nje bengaphumi public. Kodwa sofanele bonke bekhulume betshengise i-commitment yona le, betshengisele ukuzimisela ukuthi bazakhuluma ukuthi bona bangene bevele bethweleni.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamuzi iBulawayo Progressive Residents Association uthi kukhanya okhansela bavinjwe ngabakhokheli bebandla labo ukuthi bengavezi impahla abalazo.
Kukhanya i-directive leyivele ku-epathing phezulu ukuthi ngobani obanikeza permission yokuthi bazodeclare ama assets abo kabame until a permission is given and but permission is appear after mhlaka 9 December khaya ingxe after their congress
okhansila bakobulawayo bonke ngabebandla le MDC. Istudio 7 izame ukuxhumana lobukhokheli bebandla le-MDC ukuze izwisise ngokuvinjwa kwabokhansila ukuthi bachaze impahla zabo kodwa bebengadobhi ucingo. Ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mugabe kube nomkhokheli walo nyakenye ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho ngalesi sikhathi. Umgabe wayelokhu esala ukusuka esihlalweni ngalesi sikhathi kodwa ibandla lakhe lamxwayisa ukuthi nxa eyabe lokho engasuki ngelanga elilandelayo uzaxotshwa ngendlela engalanhlonipho lidale lephalamende okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lapho esiyabe sixoxa ngomomo wezomnotho elizweni ngemva komnyaka owodwa kwasusa oyayingumongameli umnumzana Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump ese-White House sithi sizathathela njalo incwadi zokusebenza kwentatheli zendaba ye-CNN uJim Acosta esigodlweni lesi nxa isikhathi esaphiwa ngumthethwandaba asebenze singedlula. Ukukhala kombhobho ocatshangelwa ukuthi ngowamapholisa enkambeni yeziphepheli zabantu bohlobo lwesihorinja sobuchiye umanyano we-United Nations ukhathazekile. Isimo sokungasebenzi kwamaphilisi lamajekiseni emzimbeni eselapha umkhuhlane abakubiza ngesilungu besithi yi-antimicrobial resistance i-AMR ludubo oselubhekane lomhlaba jikelele njalo abezempilakahle sebechaze ukuba lokhu kunzima ukwedlula umkhuhlane wengculaza i-HIV. Ukungasebenzi kwamaphilisi emzimbeni lokho kubikwa kulakho ukubisela umhlaba emuva kwezempilakahle kufanele isikhathi kungakabi lemithi yokwelapha imikhuhlane okulakho ukuphazamisa impilo zabantu. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umhlaba jikelele unanza amalanga ayisikhombisa asukela mhlaka 12 lwezi kusiya mhlaka 18 awe World Antibiotic Awareness lapho ikhansile yedolobho lakobulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle abahlale phansi bazidla ingqondo ukuba lolu dubo lwamaphilisi angayisayenelisisi ukusebenza emzimbeni bangaluqeda kanjani. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle ekhansilini yedolobho lakobulawayo kobulawayo udokotela Khulamuzi Nyathi uchaze ukuba lolu dubo luhlasele ilizwe jikelele njalo balandzelele ukuba asekhona amaphilisi angasasebenziyo emzimbeni.
Sesinazelele ukuthi kulamaphilisi amanye angasasebenziyo ngenxa yokuthi izinanakazana lezi namabacteria aseyiguqukile abayilana umhlobo esithi kuthiwa uresistant. Kusiya ngomkhuhlane ngomkhuhlane siyathola ukuthi izinanakazana ezibangela imikhuhlane etshiyeneyo sezibangele ezitshiyeneyo zokuba resistant emaphilisini lawo esilawo. Ungakhangela kathesi besinomkhuhlane nalo siwubiza ngokuthi ngecholera owesihudo, amaphilisi ebesivame ukuwasebenzisa lawo abo okuthiwa ngodoxycycline almost 80% ezinanakazana asisabulawa ngamaphilisi esiwajayeleyo.
Udokotela Nyathi uqhubekele phambili ethi udubo lokungasebenzi kwemithi bakubone ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wesihudo abantu bengasasili ngesikhathi kulandela ukuphiwa imithi esezweni yokwelapha isihudo.
Lokhu kuludubo ngoba siyabe sile esithi ngama guidelines imithetho okumbe ngathi indlela esabe sicetshiswe ukuthi selaphe ngayo abantu. Nxa kuyukuthi silandela leyo mthetho bese sibona abantu bengasasili ngesikhathi esiyiso esicabangelayo kuyasuka kusihluphe ngoba kuyabe sokusitsho ukuthi sokufanele sithenge eminye imithi edulayo ngaphandle kwelizwe ukuze sizame ukuthi selaphe abantu laba abakhona khona lapha. Then into le ingingatshelwa ngokuthi nxa umuntu evele elemkhuhlane ephiwe i-treatment or bephiwe imithi ethize kufuze anathe imithi liyana aze ayiqede.
Udokotela Portia Manangazira ongumqondisi wezokuvikelwa kwemikhuhlane ezweni kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana ongumgcini sihlalo njalo wequla labodokotela ababona ngezi-antimicrobial resistance ezweni ukhuthaze amavinkili athengisa imithi ukuba angathengiseli iziguli lane imithi mahlayana anjengama antibiotics.
Kuzawe kuhle, we can actually get over that problem. Kumele vele ukuthi abantu abalapha ama nurses, ama doctors, ama pharmacists bengadispense ama antibiotics just like the way they are doing currently.
EZimbabwe imikhuhlane ethile yemacansini ayiselapheki kuhlanganisa lophepha. Ngomnyaka ka-2015 inhlanganiso yamazwe omhlaba kwezempilakahle i-WHO yaphawula ukuba udubo lwe-antimicrobial resistance ludubo lamazwe omhlaba njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhankasela ukucwayisa uzulu ngodubo lolu langokuthi lungayenqatshelwa kanjani ezweni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni wenguqu lizaze libe kwazi ngomnyaka ozayo ukuba liyaphumelela na ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ngemva kokunqotshwa ngeLiberia ngesonto. Intatheli yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa ngalolu daba.
Iqembu leZimbabwe lizigwaze ngowalo ngemva kokuba lidlalise amathuba ambalwa ukuhlohla umdlalo waphela lunqotshwe nge-1 kanyana okwempumelelo yotsho ukuba wonke amaqembu amane akusasa Group G analo ithuba elokuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane endlela emiklomelo eyi-9 ngemva kwemidlalo emihlanu. Kuthi iLiberia yiyo ehlezi endaweni yesibili le miklomelo eyisikhombisa, kuthi endaweni yesithathu kuleqembu leDemocratic Republic of Congo elile miklomelo eyisithupha, ikanti emsileni wengalane kuleqembu leCongo Brazzaville elile miklomelo emihlanu. Intatheli yezindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi asasemahle kakhulu amathuba eqembu leZimbabwe awukuyadlala umncintiswano we-AFCON doba nje lidanise abalandeli balo ngensonto.
Iqembu leMaoriyazi lidalise ithuba lokubana lihleli liphumelele ukuhamba ku-Africa Cup of Nations, kodwa hayi amathuba kumbe ithuba lisesekhona ngoba angiboni iqembu ele Congo libuya lizobanqoba lapha, bafuna umklomelo yodwa. So amathuba okuthi iMaoriyazi iphumelele akhona, kodwa hayi kuzafuze benganqotshwa liqembu ele Congo lapha lizabuya lapha.
Iqembu leZimbabwe lizomukela iqembu leCongo Brazzaville lemdlalweni walo ucina wezibaya ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMbimbitho, njalo lona lidinga umklomelo wodwa kuphela ukuba libe ngelinye lamaqembu azakuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngenyanga kaNhlangula. Kusenjalo amaqembu osekusaziwa ukuba wona vele noma kanjani azabe ekhona ngomnyaka ozayo khona lekwele Cameroon ngabalisa ele Morocco, ele Mali, ele Uganda, iNigeria, iEgypt, iTunisia, iMadagascar, iSenegal kanye lele Cameroon nokuyilo eliqoqa imidlalo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum lethiswe inkatha yokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngomgqibelo enkundleni yemandaba ekupheleni komdlalo walo. Leqembu lenkezi Platinum Stars lona ukuyilo eliphushele sendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Ngaphansi kwengalane iqembu lenitrojilo eligunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Try Engine ye-4-2 okuyimpumelelo ithile lemiklomelo engamashumi amathathu lantathu, njalo lithiwa ngemiklomelo emihlanu leqembu eliphezu kwalo engalaneni ele-Chapungu. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko othi iqembu le-FC Platinum okuyilo elintshantshu ze-league lizadibana neqembu le-Try Engine lona eliphakamise inkezo yeChibuku ekuqaleni kwenyanga ezayo kunkezo ye-Castle Challenge Cup. Lomdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yemandaba. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
umculo kamoyi uBrenda Fassie sithi vula indlela silethemba liwukholisile liwuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukuqhamuke umlilo elokishini leGlenview eHarare, abantu abambalwa batsha kanye lempahla ibiza inkulungwane zamadola. Inhlanganiso ebona ngokukhomisana umlotho elizweni National Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile kulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoqazwe wegugurawundi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.